Iningi labantu bebekhangelele ukuthi uMnangagwa ekhiphe imibiko enje ngenxa yokuthi sesibone ukuthi inani labantu abagula ngomkhuhlane weCovid lilokho lisanda, ikakhulu sichwayele abantu abathelelanayo lapha eZimbabwe okuthiwa yi-local transmission. So bekuvele kukhangelelwe ukuthi uzaletha izinqumo ezinjalo kumbe uza-announcer ama-measures analawo okuzama ukuthi benqabe lo mkhuhlane weCovid lo, ngoba siyakwazi sonke ukuthi eZimbabwe akula zibhedlela, the only solution is prevention.
Kulokwesabela ukuthi singabona amapholisa lamasotsha echaya abantu ebahlukuluza njengalokhu esesike sakubona esikhathini esedluleyo, ungathini ngalokho?
Mina engakutshela abantu nje ukuthi hayi, abantu kabahlale ezindlini u-6 ekuthayele usendlini, ngoba i-curfew lay izathayisa abantu abaningi kakhulu. Sibonile ku-lockdown yaqala laphana ngomatshi ukuthi abantu abaningi babechaywa ngamapholisa lamasosha kuthiwa badingani phandle, kwakungela curfew ngesikhathini sana. So okwesekwenzakele kathesi ukuthi sekule curfew, bangakuthola phandle babeza kuchaya, and sabazi vele abantu bamasosha labo ukuthi babeZimbabwe banjani namapholisa. Wesi kule nkulumo zokuthi kulabantu abafuna ukutshengisela mhlaka 31 July. So kulabantu abacabangela ukuthi ama-measures la ngapha kulwisa i-COVID, ngapha njalo kulwisa abantu abazama ukutshengisela mhlaka 31, and kungaba one of the reasons why sebedecide ukuthi kube le curfew between 6 PM and 6 AM ukwenzela ukuthi kungabi lo muntu ophumela phandle.
Ukuvalwa kwemibuthano yezombusazwe leyinye etshiyeneyo, abanye bathi kujonge ukwenqabela ukutshengisela okuqoqwa mhlaka 31, kanti bakhona njalo abanye abathi hayi, ukutshengisela khona esimeni esinje akulunganga ngoba kulakho ukumemethekisa lomkhuhlane. Ulubona njani lolu daba?
I think why this is umbangazwe abantu befuna ukutshengisela, kodwa ke akutho ukuthi coronavirus kayikho. I think lo oyabefuna ukuyatshengisela uhamba esiyatshengisela ekwazi ukuthi ulawo amathuba amaningi okuthola i-virus nxa ezahlangana labantu abaningi. So abantu bamele bekwehlukanise, bebekwazi ukuthi coronavirus ikhona, it's real, iyabulala abantu, inamba yabantu ababalala igciwane leli ikhula nsuku zonke. Kukati njalo bakhona abantu abathi bona hayi, loba kanjani mhlaka 31 sizatshengisela ngoba singaqhabanga ngokwenza wa ngababusayo elizweni. So bonke abantu bona labo bale yililungelo labo ukuthi bephume betshengisela, but kumele bebekwazi njalo ukuthi bazifake engozini ngenxa ye-coronavirus le. So mbona ngani ukuthi bethi khona imbuthano yezombangazwe yezamachurchi ayisavunyelwa? Ngezinye ke indlela zokuthi khona vele kungabi labantu abazabuthana kusiyafika u-31, njengoba bengike ngathi ekuqaleni laphana ukuthi khona abantu abalimuke ikakhulu i-curfew lay yiyo ezatshayisa abantu abaningi. Ngiqinisile insukwini ezilandelayo sizabe sikhuluma khona emsakazweni, sikhuluma ngabantu abatshayiweyo ngesikhathi se-curfew, ngoba sengiqede isikhathi esiningi ngidokumenta ukutshaywa kwabantu ngamasosha. Anytime kungaba le opportunity yokuthi amasosha a-deploywa ebantini, akuswelakali bantu abatshayayo.